sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 yesonto mhla ka 28 kuMabasa 2024 ngukeeps Dube. Endaweni zethu namhlanje. Ibhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe lithi abantu bazaqala ukuthola iZiG, i-3000 ZiG ngeviki emabhanga kusukela ngolwesibili.
Inkinga yikuthi ke nxa ngabe abantu bedonsa imali izinto zisala zikhwela ziphezulu khona le ayisoze yenele ukubaphilisa ngendlela efaneleyo.
Kulabanye abasebekhala ngesilinganiso esincane samaZiG azatholakala emabhanga.
Elinxa umthefundi athenga umthefundi athenga inkomo kumbe indlu kumbe ufuna ukuthenga imota ufanele ujayele ukusebenzisa i-card kumbe ukutransfer imali usuka ku-account yakho siya kulapho uyathenga khona.
Kodwa kulabanye njalo abasekela uhlelo lwebhanga ye-Reserve Bank of Zimbabwe zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe lithi imali yamaphepha entsha yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZiG izaqala ukufakwa emabhanga atshiyeneyo kusasa. Umuntu munye ngamunye uzavunyelwa ukuthatha i-3000 ZiG ebhanga kuthi amakhampani azathola 3000 ZiG ngeviki kusukela ngolwesibili. Usibalukhulu webhanga leli umnumzana John Mashabano utshele iphephandaba leSunday Mail ukuba izikolo, izibhedlela, amakilinika namakansila azavunyelwa ukuthola i-250,000 ZiG kuthi inhlangothi zikahulumende ziyakwenelisa ukuthatha i-3,000 ZiG ngenyanga. Kusanda kubotshwa abantu eHarare leMasvingo okuthiwa bawisa isisindo seZiG. Idola leMelika lithenga amaZiG angamashumi amabili 20 emkambo wensida. Omunye wabakukomiti ebona ngezimali ebhanga le-RBZ umnumzana Persistence Kwanyanya uthi abantu bonke bemelele imali le.
This is what the market has been calling for, and the Reserve Bank, as promised, has delivered. They are now delivering cash to the market, that means the banks and the public is also going to now see the cash, and we are also coming in to address a historical challenge in the state of cash. Normally, in normal economy, cash is a proportion of 10 or 15% or 10 to 15% of the total monetary debt. Ours has gone down to less than 1%, and I'm sure that is also going to be addressed as we inject cash in the economy.
Lo ngumnumzana Persistence Kwanyanya okomiti ye-Reserve Bank of Zimbabwe ebona ngohlelo lwezimali. Akasizwa njalo umnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe ye-Common Market for Liberal Solutions.
Kuvame ukuthi nxa vele imali ekhaya isebenza akufanelanga kufakwe ukuthi nxa ufuna ukuthatha imali yakho ebhenki ufanele uthathe imali enganani. Ye ngiyazi ukuthi uhulumende uzama ukuthi anceda abantu ukuthi bajayele ukusebenzisa i-electronic money amakhadi, kodwa hayi kufanele nje bathi nxa uthi nxa uzithathela imali yakho uyizithathela imali yakho oyifunayo. Nxa ungumuntu ovelwele mali angiboni ukuthi kungancedani khonokho.
3000 ZiG kuphela kambe umuntu uyathengani ngayo naleyo ngeviki ibabangwe?
Ya ikuphele yikho ngitsho baba ukuthi vele nxa umthefundi uyathenga umthefundi uyathenga inkomo kumbe indlu kumbe ufuna ukuthenga imota ufanele ujayele ukusebenzisa i-card kumbe ukutransfer imali usuka ku-account yakho siya kulapho uyathenga khona. Uhamba abantu bethwele imali into vele yayijayelwe eZimbabwe, sijayele umkhuba omubi ukuthi sithwale imali esikhwameni. Mina vele ngiyabona ngiyavumelana nalaba abathi khona hayi nxa ufuna ukusebenzisa imali uthenge into uhamba uhambe ne-card kumbe utransfer imali yakhona uyifake kwi-account yomuntu. Mina lapho ngiyavumelana lo mthetho lo.
Ye kodwa ngingasikhangela phela abantu abaningi abala ma-accounts ngoba abantu baphila nje ukuthatha imali faka esikwameni odle kwedingenye wezinjalo.
Hayi phela iqiniso ukuthi izid yayiveli ngakabi khona kokade sanje ukuthi ukuthi sase sijayele nje khona ukuthi kumbe sisebenze kube iko cash kumbe i omari kumbe inbox angikhole ukuthi kungaba zima ukuthi nxa umthika test iloba imali sikhona asebenzise ikhadi lakhe ivele mina vele ngithi khona hayi ngiyavumelana ukuthi asijayele akube injwayelo yokuthi sisebenzise amakhadi lokutransfer izimali emabhenki ukwenzela ukuthi singajayeza amathothi ukuba lokhu esilandelela esithathela imali.
Ye nxa sesikhangela kodwa lomakampani sizakwenzelani imali
kanti yona ivele ikampani imfowethu ikampani iyakuthathelani icash ngoba uyazi nxa ulezi sebenzi izisebenzi zakho zileikho cash izisebenzi zakho ezizama-akhawunti zabo omali kule inbox ufanele lokhana ukukufaka imali kuma-envelope lokhana sengowakudala lokhana.
Umnumzana Rejoice Mgwenya ukuhlanganise Common Market for Liberal Solutions ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Efihlela Ncube ukuhlanganiswa i-National Consumer Rights Association.
Isikhalazo sokuqala sona leso sokuthi imali ingandi savela kakhulu kusomabhizinisi lalaba abazi kakhulu ngezenotho okuthiwa yi-money supply ukuthi kakungabi le mali eningi ebhoda emphakathini yikho kuthatha amandla emali. Inkinga yikuthi-ke nxa ngabe abantu bedonsa imali izinto zisala zikhwela ziphezulu khona le ayisoze yenele ukubaphilisa ngendlela efaneleyo. Uzabe sokusisho ukuthi izigile izabe ethesa ubunzima okwedlula lobakade belabo. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi-ke laba abaphethe abakhangele ngezezimali abakhangele ngokubhenka babone ukuthi imali leyo iyabizuzwa ngabantu iyahambisana le ntengo yezinto ngaphandle ukwenzela ukuthi abantu bangaze badonsa imali engaso zikwazi ukubaphilisa kusiyaphela idona lelo. Kodwa-ke kumele kulinganiswe yebo kanti idonswa imali kodwa njalo-ke osomabhizinisi bakhale ngokuthi ingaze yadonswa yabaningi kakhulu ngokuba iza kwenza ukuthi kudilike amandla emali.
Ye nxa umuntu angazuza 3,000 iziki ngeviki uyayenzani imali engako?
Ye yikho lapho kule nkinga khona ukuthi kumele nxa besenza lokho ukuthi besithi bona imali ayidonswe engaka kube yikuthi into yakhona ihambisana lobufakazi bezinto lapho abantu abathenga khona ukuze abantu bangadonsiswa imali engaso zibathengele lutho. Kumele kube yinto esebenzayo into evumelana lalokho okuthiwa i-reality ngesiNgisi into oyithola lapho ohamba khona ongena khona esitolo hhayi nje into ecashangwe ngumuntu ese-reserve bank wazikhulumela into engasizo engayishiyo esebenzayo emphakathini.
Ye siyabona njalo lamakampani wa 300,000 kodwa indaba abantu befuna imali hard cash kulokuthi basebenzise amakhadi abo
osokwajwayelekayo emphakathini yikhona lokho kunjengokuthi nje sesajwayele ukuthwala imali yangaphandle akusoze kube lula lanxa ngabe ingathenga imali ukuthi sijwayele ukuvuka nje sesiyithemba sisuka kude le mali zezimbabwe zisiwazidilika sidlelezeleka siluza kakhulu ngakho-ke kuba nzima ukuthi abantu bavuke sebethemba ukuthi izinto ziyasebenza ngakho-ke layona le hard cash abantu abayifunayo kuhambisana lalapho abavela khona abantu sebajwayela ukuthi vele imali ziyaqhutshelwana ezandleni uyebeka ngikhaya ngokuba ebhenki kuyahlupha kusase nxa usulanda imali. Kunto edingakala ukuthi ilungiswe yindlela amabhenki asebenza ngakhona. Uma abantu bengangena esitolo bathole imali ngendlela efaneleyo kuzakwenza ukuthi bathembe izinto zonke ukuthi ziyasebenza. Kodwa kwamanje abantu bayakwazi ukuthi ungahambisa imali ezigathe ngenxa usuyilanda sikuhlupha kusasa kayisatholakali yikho ubona abantu befuna i-cash. Ngakho-ke kusesekuningi okufanele kulungiswe izinto lezo zonke kunye neziki kusebenze ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Efihlela Ncube ukuhlanganiswa i-National Consumer Rights Association bexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Siyangena kusigaba esilandelayo siyokhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Hamas ithi sihlolisisa okufiswa ngele-Israel elithi kumele kukhululwe bonke abathunjwa nyakenye kungakabekwa phansi izikhali. Elegibhithe likhangelele ukuba lizaqhuba inkulumo eziqakathekileyo phakathi kwe-Hamas le-Israel kusasa ngokubeka phansi izikhali. Ngokwamanje ele-Israel lithi lifuna ukuhlasela e-Rafah lapho elithi kugcwele khona i-Hamas. Ele-Russia kubikwa ukuba lihlasela ngamandla empumalanga yakwele-Ukraine elisanda kuthola usekelo lwezikhali kwelemelika. So isikhathi sezamasiko.
sigcina amasiko
kwenza amasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Bowman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Ndlovu-Bengula, wakhethwa ngumndeni wakoKhumalo ukuba inkosi yesizwe sikaMthokazi. Siyakwamukela kuhlelo baba Khumalo.
Ngiyabonga kakhulu msakazi.
Ye, akutsho laphakathi inkosi igcotshwa nini? Abantu bayabuza sibili.
Inkosi iyagcotshwa eMthembu kuselukwethulwa kwayo sincediswa nguhulumende.
Cha, siza khona.
Uyakhumbula ukuthi mhla 3 March 2018 wamele siyigcobe inkosi, uhulumende wasesimisa. Wathena kakukho ku-constitution ukuthi ugcotshwe inkosi. So ke uthe simisile mhla ka 2 March 2018 saye court ukuthi kanti kwenjani, kodwa hayi ngeke likwenze ngoba akukho ku-constitution. Yikho kwasimisayo, kodwa kwakwesiko inkosi iyagcotshwa.
Uyakhulumisana nohulumende kumbe alisakhulumisana nohulumende?
Siyakhulumisana kakhulu Mthembu, siyakhulumisana kakhulu. Abadala nje baza ihlandla lesibili bazalihamba bayebona uhulumende, kodwa sebeke baxhumana naye vele, but siyakhulumisana kakhulu.
Yes, singathi manje kumi ngaphi?
Mthembu, sizaupdate abantu ngokuya kwesikhathi. Okweqiniso nje ukuthi i-meeting yakuqala kwaba lesithembu sokugovernment ukuthi bazasincedisa ukuthi kwenzeke. Sifisa ukuthi kwenziwe kwesemthethweni Mthembu, ngoba abanye kusaba kinyabeza abantu abanaqiniso. Ngoba phela into yakhona fanelanga yenziwe ingungwana, kumele kube yinto yokusobala iyaziwe umhlaba wonke. Uyakhumbula ke kuba la magama ukuthi iZimbabwe ngeke ibe lenkosi ngoba iRiphabhlikhi, kodwa ke alamaningi amaRiphabhlikhi, South Africa iRiphabhlikhi kodwa la makhosi. Lathi siyafuna mpela ukuthi uhulumende asisize afacilitate sikwazi ukuthi inkosi yethule esizweni ngokusemthethweni.
Zokulo King Munu Mutapazi tethu kumbe kutwa ingazi. Hayi siko kona oku kuya bakhona.
Siyakuzwa lokho Mthembu, mhlawumbe lathi sebezasivumela ngoba manga kungale esayidini sokusenziwa, kanti thina bazasalela kanjani?
Yebo, sokugcina khona
isizwe siyaqoqeka manje kubo 7 besihlangene labantu abesitongeni, sibaqoqa sibaqoqela imhlahlandlela. Usondela nje isizwe ukuthi sizigqaje ngokuhlukana kwaso nenhlanga ezithile, ukuthi sizigqaje ngobuzwe baso. Ye, kodwa umhlahlandlela walo nyaka uzaba mkhulu kakhulu, 7 September 2024. Sifuna ukuthi amatonga agidi imgido yabo, abesuthu bagidi imgido yabo, amavenda kanjalo kanjalo, amakhalanga agidi imgido yabo, sibonise ukubumbana kwesizwe ngoba sathiyelwa ngokhokho bethu sihlangene lesizwe, asikwazi ukuya sisihlakaze.
Lokhe umnumzana Bowman Khumalo, isikhulumeli sikaBulelani Ndlovu-Bengula, waphethwa umndeni wakoKhumalo kuba inkosi yesizwe sikaMthokazi. Siyabonga kakhulu Khumalo, ungadini lokusasa kwami.
Kangele zinyezi ziyawagcina amasiko wazo, kangele amanyama bayawagcina amasiko wazo.
Ye, kwamanje-ke sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu selontukameni Gomo.
Sihlangane kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisibanda.
Namhla bengifuna sikhangele indaba yezithelo zikamoya. Sizabala kwabaseGalatiya ichapter ka-5 verse ka-22. Ithi kodwa izithelo zikamoya luthando, lokuthokoza, lokuthula, lokubekezela, lomusa, lokulunga, lokuthembeka, lokumene kanye lokuzithiba. Ezintweni ezinje akulamthetho. Ngiyananzelela ukuthi nxa sibala ngesilungu lapha okuthiwa izithelo khona, iversion lesilungu lithi isithelo sikamoya, ngenxa yokuthi izithelo lezinto engathi ziphuma kusithelo esisodwa. Leso sithelo kuyikuba isimo sikaJesu siyabe siphakathi kwempilo yethu, yiso esiba lempawu ezehlukeneyo ezisuka yithi. Okokuqala, ngiyananzelela ukuthi kuzithelo lezi ezikamoya, isithelo sokuqala luthando. Izwi likaNkulunkulu lithi akula muntu owazi uNkulunkulu ongalathando. Nxa ungalathando awumazi uNkulunkulu. lokhu sikuthola kugwalo luka John, First John, utsho njalo ku chapter 4. Nxa umoya oyingcwele uphakathi kwempilo yakho, isithelo sokuqala kumele sisibone luthando. Nxa ungalalo lolo thando, kutsho ukuthi uJesu yabe engaphili empilweni yakho. Okwesibili sihlangana lokuthokoza. Ukuthokoza lapha akutsho ukuthokoza ngoba uthole olunye ulutho, akutsho ukuthokoza ngoba engxenye kube nemali eningi, kodwa ukuthokoza lapha kuyisithelo sikamoya esitsho ukuthi loba kuphakathi kobunzima, kodwa-ke intokozo kaNkulunkulu ibilokhu iphakathi kwempilo yakho. Yisithelo esingavela kuphela kumoya oyingcwele, singeke savela kolunye ulutho. Abantu abaningi emhlabeni bathokoziswa ngenxa yezinto zabo zihamba kakuhle, kodwa thina sibona ukuthi isithelo sikamoya siyabe sikhona ukuthi loba kunzima. UJesu walala phakathi kuzunguza amanzi elwandle, kuvuvutha, kusiba lesiphepho, kusiba lakho konke okungayenza ukuba umuntu ethuke aqhaqhazele. Abafundi bakhe basebesesaba, kodwa yena uJesu wayelele. Lokhu kutshengisela ukuthi nxa siba lokuthokoza lokhu kungenxa yokuthi sithembe uNkulunkulu, siyame kuye. Lokuthula laphana ebalelithi ukuthula lithi shalom. Shalom lo umele ukuthi ukuthula lokhuyana okungazwisisekiyo, ingqondo zididene, yonke into ingahambi kuhle, kodwa wena uthole ukuthula okuvela kuNkulunkulu. Lokhu kuyisithelo sikamoya oyingcwele. Khathesi siphila phakathi kwezikhathi okunzima kakhulu ukuba umuntu abe lo moya wokubekezela. Ngabe kumbe kusemgwaqweni, laba abanezimoto, siyakwazi ukuthi nxa uvalelwa ngomunye umuntu, ulaka umuntu uhlabe lolaka khonapho. Kumbe lapho nxa simile simelele ukuthi umbe kuthathe imoto imali emabhanga, kumbe simele ukuthi sithenge olunye ulutho, kumbe usebhoda uyezama ukuchapha, kuyehlula izinto ziyahlupha. Ukuthi ube lesineke esokuthi ube lokubekezela kuba nzima kakhulu. Balutshwana abantu ababala leso sipho. Khathesi siphila njalo phakathi kwesikhathi abantu abaningi abadubekayo, abantu abaningi abanamsebenzi, abanye abalakudla. Wena ungabe ulakho konke khonokho, kodwa nxa ungalamusa uyakuzigcinela wena wedwa.
Kuyiphethe mfundisi.
Balaleli namhlanje, nansi ingqobe. Wena izithelo zikamoya ezikhanya empilweni yakho yiziphi? Kuyakhanya yini ukuba wehlukene labanye abantu? Njalo uJesu uyaphila empilweni yakho, asithandazeni. Baba, namhlanje siyazinikela impilo zethu ukuba usiguqule sibe lezithelo zikamoya oyingcwele ezitshintsha, siguqula abantu abaseduzane lathi, izimuli zethu, lempilo zethu ngokusebenza kwakho moya oyingcwele. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Ye, siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Ungathinela kusasa sike sizwe ezabatsha. Ukuthi silobani lapha ecingweni, kunjani mfowethu?
Ngiyaphila futhi njani?
Ngiyaphila kakhulu. Sitshele igama lakho nesibongo ngubani?
NguMzimkhulu Ndlovu, ngizala eTsholotsho esigabeni sakwaDombo layini. Mina manje ngisekhaya eTsholotsho kwaDombo. Thina kulayisha impahla, siyazizwa amabhere enkomo ziyakhala, sivele ukazitinga egangeni manje. Sesizivalela ngoba kule mpinzi zavuka zijoze impinzi zonke. Vele kunzima lapha, vele ilanga liyatshisa, amahlanga asangene, inkomo seziqala ukufa.
Zimla kweni inkomo, akutshela bantu?
Akutshela tjani mdala, namanje akaseko mdala, vele yonke into iravela yiseko kahle.
Hey, kunzima. Lingabanja abatsha liphila ngani khonapho?
Ela sithina kulayisha impahla siye eGoli size ekhaya, yike siphila ngakho.
Tshela abantu sibili ujule kakhulu ngakhona ukuthi imisebenzi wakho umenjani.
Umsebenzi wami ukuthwala impahla suke eGoli size ekhaya, sithwala abantu ekhaya ezimbobo sibasegoli, yi imisebenzi esiphila ngakho mdala wami.
Ye, akusitshele ukuthi vele wena njengabantu abatsha, wena ngwakho, akusitshele ukuthi umsebenzi onje ubona njani, wawasebenza nje impilo yakho yonke.
Ngavela ngasebenza, ngadrive imchova ethawuni 2 years, ngasuhangela ezimoteni zihamba zithala abantu ziye eGoli. Hayi, lakathe zoke ngikhona bangajili umsebenzi.
Kutshoni kuwe khonokho nje ungazange uyesebenza efektali?
Lokhu mdala vele kuzima, lama ngazi ukuthi waye ngazanesebenza efactory.
Ye, akubatshela abantu sile ukuthi kunzima kangakanani empilweni khona manje njengoba sakhula.
Hayi impilo kunzima mntase zama ukuphanda kodwa hayi kwehlula kodwa akulesi ngayizaphanda kuphi. Ukusala vele uma siphanda kuze kube right.
Ye, akukhulume labantu asizwe ukuthi ungathini kula.
Abantu ngayinto engayisho ukuthi aziphandeni madoda vele kunzima eZimbabwe kodwa ngiye ngisho ukuthi aziphandeni siphanda nje siphanda kakhona
manje bayaphanda ngapha abantu kuzima kangaka bagcina bahwayidwala phela
alabo ezabe bezamela ngaphandle lapha kuphandele kahle bezamela ngaphandle kuphuma endaweni eziseduze zokuphanda khona
ye leli jaka lekhaya khona ngabe ke etholojo ungajika kusasa futhi sibona khona.
Yes, siyakubonga kakhulu ke Mfoka Ndlovu khona ngapho ke eTholojo ube nje busuku obuhle.
Sizwe ke ezemidlalo intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhla kusigaba seCastellaga Premier Soccer League.
Iqembulele ngezilitshayele Cape United ne-2 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Papa Fields namhla emini. Abahlohlele iqembulele ndazini u-Andrew Mbeba kanye no-Makinon Mushore. Njalo impumela le itshe iqembu lebhoso lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo le miklomelo le-12 ngemva kwemidlalo eyi-9. Eminye imidlalo edlalwe namhla kusigaba se-PSL iphele ngokulandelayo. Iqembu le-Dynamos libe ngutshiki lobhanqa 2 ka-2 lenkezi Platinum Stars naseRuvaro. Iqembu le-Wange libe ngutshiki lobhanqa 1 ka-1 lele Herentals naseColliery. Iqembu le-Bulawayo Chiefs litshaye le-Chegutu Pirates nge-1 ka-0 naseLuveve. Iqembu le-Manica Diamonds linqobe le-FC Platinum nge-1 ka-0 naseSakuba. Kuthe le-Green Fuel libhaxabule le-Arnel nge-3 ka-0. Ngokunqoba elikwenze namhla iqembu le-Manica Diamonds lihle lakhuphuka lahlala endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo lile miklomelo li-16. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Nanko kunye njalo kwezemidlalo uSthandile Khoza owadlalela iqembu lenguqu ye-Islanders Royals uthi sokule nqubekela phambili emdlalweni yabesifazana. Kubika njalo uJoseph Njanji.
USthandile ongumna wakhe womdlali waduma kakhulu ngesuku ezadlulayo uSiza Khoza uthi umdlali wenguqu wabesifazane usuthuthuke kakhulu nxa eqhathanisa lesikhathi yena esadlala.
Kathe sisebe improvile kakhulu ukudlula thina sasidlala iSouthern Region kule Northern Region but kathe sokuyi-international sesile Premier Women Soccer and lama players kathe sebethola ama-sponsors then thina sasingathola ama-sponsors songukudlala sidlalela uSiza. Kathe sisebe kule sponsor sibuya sithi mina nime kholisa amankazana yimi enzathenga ikit but laphana bek ya kwakunzima sasenze okulanda nje ikhampani senze kuyavuka kuze la isithengele ikit.
USthandile uqale ukudlala ibhola kuqembu le-West Swallows lemagogo West ungene kuqembu le-Islanders Royals ngomnyaka ka-1996 njalo udlalele lona waze wachiya ukudlala ngo-2008. Udlale waze waba yingxenye yeqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu njalo uthi lokhu kwenze ngoba ethola usekelo oluvela kwabangakibo.
Kufamily yethu ubaba wayisapota kakhulu uSiza wayensapota ubaba wayandithengela ama-shooters awokuqala empilweni yakhe wandithengela i-kick. Community yethu I think abantu babezigada ngathi ephumula laphana ngoba sasisazakala nje wonke umuntu even umama ekhaya thina kamenza laye wangani uyaphucuka.
UMorrison nomunye umfowabo kaSthandile laye uke wadlalela iqembu le-Islanders kanye leqembu labafana abale minyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa elimela ilizwe. USthandile yena ube yingxenye yeqembu lama-Mighty Warriors eliphatheke kumncintiswano we-Africa Women's Championship laphusha lisendaweni yesine ngomnyaka ka-2000 kwele South Africa.
Ngasodlalela ama-Mighty Warriors 1998 wawakabile international game esasidlala kuthe ngo-2000 ikho lapho engigasekhona ukudlala international game usenza i-second African Cup of Nations eyabafazi ekubhathi saqala sadlala ama-qualifiers lapha eZimbabwe Harare National Sports sawina yithe sahamba sayarepresenta i-Southern Africa. sise South Africa.
Uqambo lesizwe leli usithandile udlala endawonye labadlali abagoqela uChristine Mpanza, uRuth Panda, uNomsa Boyz Moyo, usithethelelo kwinji 15 Sibanda, uEmi Khonje, uYesmo Mutero, usithandekile Mathobela kanye labanye. Uqhubekele phambili wathi usedlulisela ulwazi aluthole esadlala kubadlali abasakhulayo abaqeqeshayo.
Sengu-assistant coach ku-Highlanders Royals, ulwazi lami endlali sembanikeza kahlesi abantwana nabo ukuthi labo bakhanye njengami lami ngakwenza. I think lokhu sokuyi-opportunity lami engiyitholile ukuthi lami ngi-upgrade ku-coaching yami. Noma nje ngayenze lama ama-certificate but angafiki to that level ukuthi lami kuba labo-castle, labo-castle license. Ukuze lami ngikwanise i-netball, angazi impilo kayazakali. Lami sengatholakala ngingu-coach wama-under 17 aweZimbabwe.
Usithandile usekela u-Admos Banda uqembu le-Highlanders Royals lona elidlala kuZimbabwe Women's Premier League. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Yes, siyabonga kakhulu ke Joseph Njanji, sike sizwe ezomculo.
Salbonani salbonani lo nke emhlabeni wonke nje jikelele kuJays Marabini lo ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu leli thuba endilitholileyo ukuthi ngixoxe lani ngilazisa nje ngomsebenzi omuhle isho ngobulawayo lapha eBloemfontein. Ngikubonile kuhle kakhulu abantu babuyile ngobuningi bazosekela umcimbi wahamba kuhle kakhulu. Abaningi kakhulu abantu bathi khona izinga esikulo liphezulu kakhulu bajabule kakhulu ukuthi khona umcimbi ube yimpumelelo enkulu futhi emangalisayo. Basuke bonke bethokozile ukujabulisayo ukuthi abantu basuke endaweni ezijeneyo abanye kwamanye ama-towns kubo Plumtree laseFlabuzi ngakhuluma lako Bulawayo endaweni eziseduze nje ukuthi khona bezobona ubuhle bomculo kaJays Marabini. Ngiyabonga leli thuba endithole, ngithanda ukuthi ngithe abantu bonke ngifisela umnyaka omuhle ngendlela emangalisayo. U-2024 abe umnyaka omuhle kakhulu, kube le mpumelelo. Ngithanda lonke Jays Marabini one time.
James Marabini one time, so I call it James. I was relying for it too. So, Dr. Nivele Mota Chivayo. Yes, Dr. Susie Harare. But only Mota Yako, I soon as gone up. So, I could tell you sometimes the series for a Gates Coquela, Pankulu, Legs, and Bank of Smart Politics. abantu bazaqala ukuthola imali kusukela ngolwesibili ephepha. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, walivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo. Kukips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.